isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Lanxa umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa isithi balichumi kuphela abantu asebefele kudlakela oluqondiswe kwabokuza elizweni lakhe, inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ithi sokufe abantu abedlula amachumi amabili abagoqela abavela eZimbabwe.
Kodwa namhlanje sihambaba sokuvele futhi ukuthi kwatholakala abanye ababili, njengoba usisho nje ukuthi abathathe ekathe hall, kwaphinde kwavela lo owase-Spring, kwaphinde kwavela lo oshayiswe imoto, kuzubethe sifikile mpela emashumi amabili. Kanti-ke kulo oshone e-Spring, omunye uye wadutulwa yisizalwane salapha e-South Africa.
Ibandla le-MDC lithi kusukela livinjelwa ngamapholisa inhlelo zalo zokutshengisela elizweni, lilokhu lisalelwa ukuqhuba imihlangano yokuhlela inhlelo zebandla kungakhathalekile ukuthi yenzelwa ezindlini kumbe kwezinye indawo.
Iluveze iphumula iBulawayo South bathisaphile then ithi magwede iphumelele ukuthi yenze, kodwa usiluzwa kathesi kuthiwa ucheya wangukhona usamoniye ukuthi kusasa avukeliye emapholiseni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Lanxa umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa isithi balichumi kuphela abantu asebefele kudlame oluqondiswe kwabokuza elizweni lakhe, inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ithi sokutshone abantu abedlula amachumi amabili abagoqela abavela eZimbabwe. Emazwini awethule izolo, umongameli Ramaphosa uthe phakathi kwabalichumi laba, ababili kuphela ngabakwamanye amazwe. Izolo kubikwa kutholakale izizalwane zeZimbabwe ezintathu zitshonile njalo zitshisiwe eKatlehong. Isiphathamandla se-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi umongameli Ramaphosa ukhanya engazimiselanga ukuqeda lolu dlakela.
Basizwisisi kahle ukuthi umongameli inkulumo yakhe lena ukhuluma ukuthi mhlawumbe yilabo abamxwayisayo abangakwazi ukumxwayisa bamtshela iqiniso, kodwa siyazi ukuthi inkulumo yakhe ayiyethu langonyaka ophelile ngabantu bokuza naye iyasitshela ukuthi cha, empela umongameli kusho ukuthi akathandisisi kahle abantu bokuza. Ngoba inkulumo yakhe mayisithi bantu abalishumi ababili kuphela ngabokuza ngaphandle abashonileyo, uchaza sobala ukuthi ukhuthaza abantu bala eSouth Africa ukuthi baqhubeke nokuhlasela abantu bangaphandle, ngoba inkulumo le ichaza ukuthi ma abantu bashonile abayishiya kalombili bengaba lapha eSouth Africa kusho ukuthi abantu bangaphandle babahlasela abala ekhaya. Leyo nkulumo uthi ukuthi inkulumo ezocasula abantu balapha abayitshela ukuthi cha ukuthi bahlaselwe baphakame bayohlasela abantu bokuza. Ngokunjalo inkulumo kamongameli ayisiphathanga kahle kakhulu neze, kanti sizwe nondinankulu walapha eGauteng nayo ephinda futhi ekhulume enye inkulumo eyasiphica ingqondo, ukuthi kanti manje kwenzakalani kahlehle, ngoba uye wathi yena ekusheni kwamabhizinisi namabhizinisi awalapha eSouth Africa yasho, njengoba kusisha amabhizinisi ala eSouth Africa kusho ukuthi abantu bokuza nabo bayashisa amabhizinisi. So uhulumeni weSouth Africa njengamanje usasixakile wena mfowethu, sixakeke kakhulu impela ukuthi kahlehle kwenzakalani, ngoba lolu dlame sokusobala ukuthi lusuka kubo mongameli.
Lina ngokwazi kwenu lingathi bangaki asebefele kulolu dlakela, njalo abayizizalwane zeZimbabwe labo bengaba bangaki?
Izizalwane zeSouth Africa njengamanje ngentambama ukhona omunye oshayiswe imoto, ubekatshontsha loyo washayiswa imoto ke engani ethi uyabaleka, kwathi omunye lapha eSpring zikhona khona mpela izizalwane zeSouth Africa ezishonile, kodwa akazifiki nakuyingxenye ephakathi nendawo kunalabo ababuya ngaphandle. Abantu asebeshonile esesikuthola kahlehle ukuthi, njengoba ngisho ukuthi umongameli ukhuluma ngokuthi kuye kwathiwa namhlanje emini abantu asebeshonile kuthiwe sebeyisikhombisa, kanti besisazi ngaleso sikhathi ukuthi inani labantu kade sibabala ngezigameko ezenzeka kana bese liyofika emashumi namabili, ngoba bese lapho ekade sizithole kahle bese lifike lapho kuyishumi nane. Kodwa namhlanje intambama sokuvele futhi ukuthi kwatholakala abanye ababili, njengoba usisho nje ukuthi abathathe ekathe hall, kwaphinde kwavela lo owase-Spring, kwaphinde kwavela lo oshayiswe imoto, kusho bese sifikile mpela emashumi namabili. Kanti-ke kulo oshone e-Spring, omunye uye wadutshulwa yisizalwane salapha e-South Africa ekade siqhashise okuza indawo yokuthi asebenzele khona. So ngoba engathandi le nto ebesenzakala lo isizalwane ngasela South Africa wathi mayebona abantu beza bezohlashela umuntu lo amkhashisa indawo yokusebenzela wasephuma ke endlini ethi hayibo animena ke nihambe nike lento eniyenzayo abantu babukeka besiza ngodlame ngakho wasethatha ke isibhamu sakhe esemthethweni wasedubulake kwasekudubuleka omunye washona njengoba sikhuluma nje boshiye lo baba omunye udubuleke walimala kodwa inhloso yakhe bekuyukuthi avikele ukukhomba khona sobala ukuthi kunabantu abaningi abangabuthandi obugebengu obenzakalayo
abeZimbabwe ngeke litshe ukuthi kufa bangaki ngokwazi kwenu kalilawo amanani
amanani empeleni kasinawo ngoba enye into esesiyibona njengoba bengengashizolo sibona khona ukuthi uhulumele kungathi uyenza ngakho konke angakwanelisi ukuthi imininingwane ngokuthi kushone bani kwenzakala ke nikethe ingaphumeli ngaphandle ingaziwa
lo ngumnumzana Fusumuzi Sibanda wenhlanganiso emela isizalwane sakwamanye amazwe kweleSouth Africa Africa Diaspora Forum obexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Ibandla le-MDC lithi kusukela livinjelwa ngamapholisa inhlelo zalo zokutshengisela elizweni. Lilokhu lisalelwa ukuqhuba imihlangano yokuhlela inhlelo zebandla kungakhathalekile ukuthi yenzelwa ezindlini kumbe hayi. Ibandla leli lithi lichithelwe imihlangano emithathu emalokitshini ngamapholisa abesithi bebengacelanga imvumo kubo. Isiphathamandla se-MDC kobulawayo unkosazana Dendai Masocha utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi amapholisa asebenzisa umthetho loma ozamele welame oyiphosa kodwa awukwethulwa ngoba umongameli Emerson Mnangagwa engakawusayini.
Ye, newethu Chris kuliqiniso sibili ngoba besilemhlangano yama structures ebesiyenza but silamanye ama district esingasayini lisanga ukuthi siwayenze ngoba sesidisruptwe ngamapolice.
Bathi kuyini okubangela ukuthi bamisa imhlangano yenu?
Bathi bona akusavunyelwa ukuthi abantu babuthane be more than 7 kumbe 10 akusekho emthethweni. So ngingazi kodwa umthetho wona okwama structures angiboni lomthetho ngasenqabela ukuthi siwonke ama meetings ethu ngoba yona izani iyayenza ama meetings aya ama structures sasivele sisenza ama meetings singaba notifyanga kodwa kathesi ever since esiyake sinikeza ama demo sibe nganisebe funa ukuqinisa umthetho kodwa iphosa ayihambelani lakho kuyavunyelwa ukuthi hold ama meetings ethu ama structures ngalani lamapholisa la sasivele siwayenza sukela the formation of this party ama structural meetings ayayenziwa avunyelwe kodwa sinandelela ukuthi inuveve iphumula ibulawa south but disruptive then ithi magwebe iphumele ukuthi yenze kodwa uthulizwa kathesi kuthiwa uchair wangkhona usamoni ukuthi kusasa avulele emapholiseni.
Manje lizayenza njani imihlangano yenu lokulungisa ibandla ukuqoqa inhlelo zenu?
Thina kasisoze sinqatshelwe yizanu ngoba izanu yona ijonge ukuthi kusiyafika i-2023 cabanga ukuthi by so doing izase wikhena but thina siyawazi ama strategies abo vele kusukela the formation of the party ukuthi bayazama indlela zenje but bayehluleka. Thina ama-meetings zawawowoja sivele sizimiselisa wawoza ama-meeting and we will find a way out ukuthi sikwenze njani ngoba iphosa kayikutsho khona lokhu we are going against iphosa yangkhona ngoba even i-amendiwe lobu yenziweni khona ngale parliament but I'm told ukuthi lo president akayisayinileyo uphosa yangkhona enje so I don't think ukuthi semthethweni abakwenzayo i-victimization nje kuhlukuluza i-opposition party.
Yona imihlangano yakhona liyaba liyenzela ngaphi yona le ecithwayo?
Imihlangano le siyabe silama venues eminingi yangkhona siyenzela ezindlini zabantu ama-traditional venues ethu ama-structures kulapho kuyabe kuholdelwa khona ama-meetings esivele siyenzela khona akula muntu uyabe xabana nomuntu kumbe uyabe chaya ini kuyabe kuyivele kungama-meetings nje ethu esijayele ukuthi siwayenze sihlangane siqoqe ngomhlangano wethu.
Sikhangele olunye udaba lokubana ibandla selizenelisa iminyaka engamachumi amabili sizwa kuthiwa kulombuthano omkhulu ozenziwa liqoqani lina njengobulawayo?
Hayi thina njengobulawayo siqoqa ukuthi sizohamba ngobuningi mnewethu siye jabulela ukufikisa iminyaka engu-20 lanxa kungela nto yokujabulela mnewethu ngoba abantu basebuhlungwini abantu bahlukuzekile njengoba usazi ukuthi umuma weZimbabwe kunjani abanye abafowethu ngokudubeka ngendaba yomkhono omunye wethu babalekile baya eGoli thola ukuthi abanye bashiselwe izinto abanye babulewe so kimi akula nto yokujabulela kodwa kimi isililo yibuhlungu ngikhalela ilizwe lami iZimbabwe labafowethu
lo ke ngonkosazana Dendai Masocha umgcini sihlalo webandla le-MDC kobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale kobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezikumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo namhla. Elezimbabwe linqotshwe ngeleSomalia 1-0 emdlalweni weFIFA World Cup okuqala udlalelwe eHajj Hasan Kowloon edolobheni leDjibouti. Elezimbabwe libika belilamathuba amaningi awokunqoba kodwa lehluleka. Iqembu leSomalia elaziwa ngokuthi yi-Ocean Stars lisezingeni eliphansi kakhulu nxa liqathaniswa leleZimbabwe njalo ngokwakuqala ukuthi linqobe kulimdlalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano eCape Town kweleSouth Africa labosomabhizimusi eceleni kulokwalowo oweWorld Economic Forum lapho agcizelele ukuthi abosomabhizimusi bezovula imisebenzi yabo eZimbabwe njalo kulenhlelo eziningi zokuthi basebenze kuhle elizweni. Ngakwelinye icele osaphethe isikhundla sikamongameli Mnangagwa umnumzana Kembo Mahati uthi abantu abasoze belambe elizweni lanxa izulu lingananga kuhle ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuqeda lolu hlupho. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abasithumela ngawo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ku +12024650318.
Ngicela iStudio 7 iyihambisele lumbiko kuhulumende weZimbabwe. Sesiniwe thina ngokubulawela abantwana kwelezansi Afrika, abantwana bebaleka ezweni labo, izwe labo elilapho konke, kodwa ngesizathu sokuthi libanjwe kubi ngabalibusayo, selingathi leli lizwe yilizwe lezikepeli kuphela. Abahlale phansi njengobukhokheli babone ukubana bayakhipha izinto ezenza ilizwe leli lidale izikepeli. Abantu abethu bangaphenduka bazosebenza lapha emakhaya. Okwabo yikuqakamisa ipolitiki. Asidli ipolitiki. Thina sicela ilizwe leli libuyele esimeni abalithatha siyilo lona livele emabhulwini. Siyakubona thina abanye ukuthi amabhulu ayengcono kulani line likhona manje. Sifela ndlube beleZimbabwe kobulawayo.
Linjani mthakazi, ngiyabingelela lapha. Akulanthe enhle lapha ngendaba leyenzakalayo eSouth Africa. Manje uphinde ukuzwisa ubuhlungu kakhulu umdala nalo umnaya kwalo. Abantu bangazi bayekubhethuta angakhuluma olunye ulutho ngezimosodiya kumbe akhulume olunye ulutho olungcono nje ngamasasasi ngabantu beZimbabwe laba babulawayo. Okokuqala into eyenzakalayo kubulala abantu, abantu beyibulawa kabuhlungu kanje kuye kayisuke into entsha, into yansuku zonke ngoba lakhona le lapha suka kona vele uthiya la kuye vele kubulawa abantu. Kuyamangalisa lomdala ngikwazi ngumhlobo bani umuntu onjani vele nalo muntu. Sesidingile ngayo thina, sesidingile ngalo muntu.
Bakithi lokhu kwenziwa ngama-South African, hey ha, shiwa ngikwazi ukuthi kuyabe kungeneni. Hayi kunzima shuwa. Nabe manxa bekwazi, nabe babuza amaZimbabwe ukuthi indaba maZimbabwe libuya eSouth Africa. Labo kuzabayenza kunoku kwasenzayo ngoba thina lathi sesikhipha amakhiwa sisithi hayi amakhiwa lawa asoba lapha sibaxotsha sibathathele izinto. Sicabanga ngathi singabathathela sahle sihlale siright. Labo kuzabayenza kathesi siyadubeka sesigcwele amazwe wonke seze sixotshwa langama-South African sesingalazi ilizwe le-South Africa sihanjiswe ukuthi saxotshe abantu abasinika imisebenzi.
Livuke njani basakazi abahle bakithi ngidifaka wami ubono. Ngizwabuhlungu kakhulu ngodaba okade lukhulunywa ku-Minister of Energy. Uzama ukutshela umhlaba ukuthi amaNdebele kabasiwo abantu beZimbabwe. Amagama akhe ayize njalo kuhlungu kakhulu. Unomntwana osithethise kuli viki wakhipha zonke inhlamba zomhlaba, zonke inhlamba esithethisa amaNdebele. ngiyethemba lokuthi lowo mntwana ube ngcono kakhulu kulalo ubaba usitshela ukuthi khona bona bagcina abantu bakathi abangamzinikazi bebale kuchaka kaso qiniso leyo bangezelela ihistory yabo abayibhalayo engcolileyo.
Sanibonani balasakazi be-Studio 7. Ngendlela engibona ngakhona e-South Africa lapha akukho right, akumanga kahle. Abantu bahlaselwa, babulawa, imoto zabantu ziyatshiswa, amashopu abantu agqekezwa. Kodwa uhulumende ukhona, umuntu ongabe uyavikela yonke le nto le. Before into le isenzeka bayimemezela ukuthi bazoyenza, uhulumende akathatha ngaction, abafaka ngamasosha, abafaka ngamapolisa, ama-special unit abafaka. Akukho kuhle ukuthi uhambe wathenga into zakho zibuye zithathwa nje mahhala, abantu bebebulala abantu mahhala.
Njani njani zanokufefu njani? Hayi, mina ngi-right kakhulu. Paulos wakandebeli ila e-South Africa, kodwa hayi ekhaya ngisuka lapha eZimbabwe ngaseplumbs kulapha engiphuma khona. Ngabe linjani kodwa lapho?
Okhulumayo umlaleli wakoma ngisendaweni ye-South Africa. Yena maye sezosipha amazwi ukuthi eZimbabwe asikho kithi, sokuze siyenze njani-ke?
Hhayi, mina ngincuke ngikhulumanisa ukuthiwana kuleke sisizwa nje amahemuhemu ezinto zonke lezi ezenzakalayo kule South Africa, abantu bechaywa bathinithini. Ngiyathanda ukuthi abantu sibele umngqondo, ngoba ngibona abantu abamnyama abansundu bechayana bona bebodwa, bethi abanye abantu abansundu mabantu bokuza. Kanti laba abamhlophe kade bebaliswa kuqala sebeye ngaphi? Yibo amakuthiwa ngama-investors amakula ama-India obani bani konke la makhiba konke, yibo sebengcono ukwedlula thina abantu abamnyama. Yena lo muntu ukhethiwe ukuba yi-member of parliament, kodwa utshela abaye abantu ukuthi labaye abantu abasobala. Uhlubona ukuthi abantu be-Africa they are all corrupt ngendlela abayenza ngayo. Isadiki bikhukhumeza kakhulu umkhokheli weZimbabwe esangu-Robert Phila laphana, nxa engena betshaya izandla bengawusiza ndaba zitshayelane. Hayi, ayisikho. Ngiyabonga balezi.
Lawo ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa-ke ukuthi nani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Njalo sithando njengoba lisazi-ke ukuthi siya live streama lapha kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Njalo silabanye-ke abalaleli abasixhasayo lapha. Silo Lindsay Hammond othi litshona njani macala, hayi sitshonile kakhulu. Njalo silo JD Junior Dube othi livuke njani msakazi, nani bantu bakithi. Khona iSouth Africa safuneki, kodwa Zimbabwe ingabe iyolunga nini ekhaya lethu? Usikhumbuzo Mlalazi uthi iZimbabwe is open for the investors to look north of River Limpopo when the time is right, God will make it happen. Toboka, iZimbabwe ifana white bhadla inkalakatha inhlamba. U-Alpha Phokane Manyele udeliwe nkwena uthi good morning Zimbabwe. Siyabonga ke uthi liyasilandela lapha ke kuhlelo lwethu. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhloko kahulumende weBrithani umnumzana Boris Johnson uqhubekele phambili izolo ngokuthi kube lokhetho kulelo lizwe lanxa ehluliwe edalele ephalamende, njalo umne wabo layitshiye umsebenzi kuleli dale. Uthi kufanele kube lokhetho ukwenzela ukuthi abantu bavote ukuthi eleBrithani lisuke kumanyano we-European Union ekupheleni kwenyanga ezayo kungelasivumelwano kumbe sikhona. Umnini weqhude elibizwa ngokuthi Maurice Elefrance endaweni ye-Saint-Pierre d'Orléans elamangalelwa ngomakhelwane besithi libanga umsindo litholakale lingalacala emthethwandaba walelo lizwe. Umahluli uthe kuyimvele ukuthi iqhude likhali. Udaba lolu lwalandelwa ngabaningi emhlabeni jikelele ngoba iningi lisithi kutshengisa kungahlalisani kuhle kwabantu, ikakhulu abavela emadolobheni besiya emakhaya. umnini weqhudelo uthi wazama ukulicelibezela ukuthi lingakhali ngokuvala isilugu salo ngamaphepha amnyama ukwenzela ukuthi lingaboni ukuthi sokusile. Kodwa laqhubeka lanxa kunjalo okwazondisa umakhelwane okwenza baya emthethwandaba. Kwezenzakala eMelika namhla sicubungula ukuthi kambe udlakela lokukhethana ngemihlobo lubhahile yini kuleli lizwe sesiqathanisa lengxabangxoza eqhubeka eSouth Africa. Sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe yomnumzana Dan Moyo oweVirginia.
Well, sesiqala ukuyibona nje since ngombuso kaTrump ngoba ngendlela akhuluma ngayo njengomongameli welizwe usuka akhulume ngendlela e-insider abantu abazitshela ukuthi bona yizi izizalwane zala ukuthi babhekele izizalwane zangaphandle phansi bazibone ezifu ziyi-problem elizweni labo. So yeah, kukhona lapha but akukafiki kule stage ukuthi izizalwane zona ngokwazi esiziphumela ngaphandle zizama ukuthi zichaya abantu abaphuma ngaphandle and all that. So yeah, kukhona siyakubona because even ama shootings khona ishooting yenzakala eTexas umuntu lo uchilo ukuthi yena uinspired the way I guess upresident akhuluma ngakhona ukuthi laba abantu bazosithathela imisebenzi and all that. That's why I decided ukuthi athathe umbhobho ahambe ayedula abantu wabulala abantu I think abafika about 20 and so forth. So yes, siyakubona kukhona sokusenzakala la but again into eqala from the top esuka kubo president. Uma ukuthi ungipresident u-address abantu ngendlela eyenza ukuthi abantu bafile different from omunye ungathi bahlukene and therefore baqala ukuba lenzondo from umuntu ongaso from inside love, then sizobona into ezifana nalezi zisenzeka even lapha e-America.
Sesikhangela labo abavela eMexico la emazweni wona labana abakhelane labo okuyiwa abaningi abenza imisebenzi le phansi ngoba lakho kuya kubele ingxabangxoza khonapho ukuthi abaningi ngabe babuyela kibo.
Yeah, and lakhona futhi siyabuyela endaweni yokuthi i-misunderstanding ungazwisisi kwabantu ngoba babe belalela lokho okukhulunywa zinkokheli ukuthi laba abantu balithathela imisebenzi. Ungambuza umuntu wakhona ukuthi okay, wena uyafuna ukuthi ubuklin emahoteleni, ubuklin emahofisini, ugunda utshani ezindlini zabantu and all that. Uzothola ukuthi ama-American athi no, mina ngeke ngiwenze lo msebenzi ngoba umsebenzi ophansi for me. Then okay, uzowenziwa ngubani-ke? Ma kukuthi laba abawenzayo wena uthi awusabafuni la, usufuna lo msebenzi-ke wenziwe ngubani? Khona manje ama-rates la yenziwe yi-ICE le e-Mississippi kuma-factory abahlinza khona iy'nkukhu lani nani, imisebenzi yena leyana ama-American awafuni ukuyenza imisebenzi yakhona. So but ma kusasa sokuthiwa i-price yenkukhu isikhuphukile, inkukhu obuyithenga nge-$5 isiyi-$10 ngoba nawo abasebenzi asebelapho abasebenzi abafuna iholo eliphezulu, uzothini ke wena? Nguwe futhi uzokhala usidaye ama-price asekhuphuka kanjani?
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika, njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe. Umculi weSouth Africa olomdumo uDr. Malinga uyabe engekho emcimbini weSky's Metro FM, umcimbi wabantu kusasa kobulawayo eCity Hall Car Park, njengalokho obekuhleliwe ngenxa yodlakela lokukhethana ngemihlobo oluqhamuke eSouth Africa. Abanye bathi kungaxhaswa abahlabeleli balelo lizwe ngoba labo bexotsha izizalwane zakwamanye amazwe, kodwa umcimbi wabantu wona uqhubekela phambili labahlabeleli ababalisa uMadlela Sikhobokhobo, uClement Magwaza, uNovuyo Sigel, uAsaf, uZinjaziya Mluma, uNdox Junior, uKnowledge Nkiwane, uCalvin, uMsiz K, uLim Choni, uFabarati, uLorraine Stott, Stem Music, MJ Sings, Chipman, Sinazo, Tepsa, Indlamova, Gazeli Mnyama, Dr. Slema, lo Crazy D, labanye. Asizweni ke umculo ka Dr. Malinga esithi solale kuseni. Malinga uthi salale kuseni yena ke uyabe sengekho ke emcimbini weSky's Metro FM uthiwa umcimbi wabantu kusasa ngenxa yengxabangxoza phela leyo eseSouth Africa abanye besithi labe South Africa bengavuyi kwele Zimbabwe kodwa yena ke uzi yenzele lokhu engafuni ukuthi kube lolulakela sibonile njalo le mafika izolo layo ukuthi abasabuyi njengalokhu abakade bekuhlelile. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela Nanxa umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa esithi balitshumi kuphela abafele kudlakela. Abalela ilungelo leluntu bathi sebedlula amatshumi amabili. Hayi ke sebegqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.